abantu bahlalele evaleni kakhulu izulu lelise lokho laqalayo okwakuqala lathi liqala la haya abantu ababili ababese masimini ihlahla yaba yikuthi khona labo bantu balimala kuphela abasa akula owaswelekayo kuthe kulandela lapho labalo utshaya izifuyo endaweni zakubomana lume ngapha then ikuthange litshaye umuzi duze nedamu lakomadlambuzi lawutshisa umuzi lowo bekukhanya kulitshitshi akade lingaka kheli ukwathiwa lembuzi lokukhanya kulembuzi ezifika ithumi lanye ebezicathele izulu lonalelo khona lapho lazo zase ngachabalalela khona lapho so abantu bathala lovalo bathithimele ngoba sokuyisiga sokuthi nxa izulu lithwala nje kuvele kube lomonakalo.
Ukhona balolwazi yini abantu Ncube ngokuthi kumele benzeni nxa izulu lisina ukwenzela ukubana bengabi sengozini kakhulu yokutshaywa ngumbane?
Kahle izifundo lezi zandise ukwenziwa ngabe civil aviation behlangane ngenye le DA's office lasecouncil kodwa ngokunanzelela umumo esiphakathi kwawo kathesi yamahofisi lawo kuba lobunzima obukhulu ukuthi bafinyelele ezakhamizi so iqiniso yikuthi abantu abazi ukuthi khona kumele benzeni nxa ingabe izulu liphazima lisiba lombane ongabalimazi so abaningi ngenxa yakhona lokho bagcina beliyaza lizulu abanye futhi lezakhiwo zona lezi abakwazi ukuthi zivikelwa njani ekuthini zingafinyelelwa ngumbane kumbe nxa zifinyelelwa ngumbane kungabalimali.
Zona izakhiwo okhuluma ngazo emizini ezindlini emakhaya baningi yini abavikele imizi yabo?
Awu kubona kwami kulapha lalaphana kuphela ingxenye singathi ingxenye abahlala ekhulwini yibo abangabe befikela umuzi wabo so ukuthi kwena imizi eminingi ayifikelwanga iloba ngayithumele.